Soko izika disenda bagu VOA Ndebele.
Njani mtwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesithathu mhlaka 6 kuzibandlela 2021 ngontungameli nkomo endabeni sekuseni lamhlanje
kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi khona ube kade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu.
Kufe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 izolo kwathi abedlula inkulungwane bafunyanwa belomkhuhlane lo.
Kulusizi ukubana umphefumulo osane solulahlekile ngenxa yamapholisa abesithi avikela abantu bona bebulala abantu.
Kubhubhe usana ngemva kokutshaywa lipholisa ebelichitha abantu ekade besesilindweni samabhasi eHarare. Bekulokhe kulokuxokozela eBeitbridge izolo izizalwane zeZimbabwe sizama ukubuyela kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe abantu abangamachumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 kuleli isolo kwathi abedlula inkulungwane 1,365 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Le yinto echiye inengi likhuza umhlola ngoba ngokwakuqala ukuthi kufe abantu abanengi kangaka ngosuku lunye. Lokhu kukweze inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane lo selokhu wafikayo eZimbabwe laya kumakhulu aphezu kwamane 413. Asebefunyenwe belawo bona bakhuphuke baya kunkulungwane phose ezingamachumi amabili 17,194. Phakathi kwababhubhe izolo abalichumi ngabedolobho leHarare kuthi abayisikhombisa ngabakobulawayo. Kulaba isishiyankalombili abeManicaland, ababili eMashonaland Central, oyedwa owemashonaland East, abathathu eMashonaland West, ababili beMaswingo kanye loyedwa oweMidlands. Ukumemetheka ngamandla kwalomkhuhlane kuza ngesikhathi ilizwe selivaliwe emizameni yokuwenqabela. Ingcweti kwezempilakahle zithi ukuhamba-hamba kwabantu ngekefu lekhisimusi lokungaziphathi kuhle kwabantu yikho okwenze wahlasela ngamandla lomkhuhlane. Udokotela Solwayo Ngwenya uthi amanani ayizolo la aveza sobala ukuthi ilizwe lisengozini enkulu.
Lokho okuphume namuhla hayi kwethusa kakhulu ukuthi eZimbabwe kushona abantu abangamajuma amathathu labantu abane ngelanga elilodwa bebulawa libhubhane leli ebe-COVID-19. Hayi kwethusa lokhu akuzabe kwenza ngale kuyaqalisa. Njalo lokhu yikuthi kutshengisela ukuthi hayi umkhuhlane lo sufikile lapha eZimbabwe ukuzobulala abantu abaningi khona ube kade sakhuluma ngakho sixwayisa abantu. Usuqalile ukubulala abantu abaningi.
Kuyini ongakuxwayisa abantu dokotela?
Umahlabe Zulu liyaxwayiswa njalo njengoba besilixwayisa umnyaka wonke sizuphela ukuthi ibhubhane leli elegcikwane le-COVID-19 selikhona lapha lingene kakhulu ngesikhathi senalesi kudlala ikhisimusi le-New Year labantu bevela bevakatsha bengena elizweni. Sokukubi kakhulu leli gcikwane selibamba masinyane ligulisa umuntu masinyane limshonise phansi. Yikho ngiyalixwayisa kakhulu Mahlabe Zulu, ngilincenga njalo ngilicela ukuthi sesisengozini xa lingasayenzi lokhu esikutshoyo ukuthi ligqoke amamaski livale umlomo namakhala, lingakhulumi lomuntu okhipha ikhala ngaphansi, lingasondelani phakathi komuntu, eduze komuntu ukuthi aliphefumulele. Lingayenzi isiminye eminye lesebesivele siyenza kabi. Lingaqali njalo ukwenza izinto kumbe amaphathi kumema wenza ama-church ngesikhathi lesi se-lockdown. Lilandele khonokho okukhulunywayo, i-lockdown lihlale phansi ezindlini zenu. Liyaxwayisa kakhulu mahlabezulu, ligeze izandla, lisanitize khonokho okukhulunywayo. Licatshe mahlabezulu, licatshe. Umkhuhlane nxa usedlulile, sizalitshela ukuthi selingaphuma manje lenze khonokho. Kodwa le inyanga ebekiweyo kuthiwa ngeye-lockdown, siyalicela ukuthi lilalele ngoba umkhuhlane lo uzabulala abantu abaningi kakhulu.
Lo ngudokotela Solwayo Ngwenya ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo. Kulosana olulenyanga eziyisishiyagalolunye olubikwa lubhubhile ngemva kokutshaywa ekhanda lipholisa ebelizama ukuchitha abantu ekade bemelele amabhasi eHarare. Inkundla yeZim Live ithi isehlakalo lesi senzakale kuthange. Ividiyo esenkundleni zokuxhumana iveza unina osana lolu eluphethe ngesandla senxele njalo kwesokudla ebambe ipolisa leli ngekhola ekhala ngokubulawelwa umntwanakhe. Ipolisa leli libikwa belitshaya abantu lisithi bephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Paul Nyathi uthi basadingisisa. Inengi lithukuthele ngesehlakalo lesi njalo isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana ukwenzele umfutho ngokuvikela ipolisa leli esithi unina osana ulihlukuluzile ngokulibamba ngekhola. Sixoxele okhankasela amalungelo oluntu uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulosizi ukubana umphefumulo osane solulahlekile ngenxa yamapholisa abe sithi avikela abantu bona bebulala abantu. Kodwa khonoko singakukhangela wani amapholisa wona la ahamba esiyayenza zona izinto azenza lawo ele frustration ngoba kabaholi imali eziyangaphi babevele izinto eziningi njalo labo masokuyisikhathi sona isikhathi sokuthi benze imali ngokudizisa abantu behlukuluza abantu abantu bebesabe then masebe abantu sebefake ukwesatshwa bebe sebebadizisa njalo nje. So kunzima vele eZimbabwe ilungelo loluntu ayisiyonto eqakathekiswayo kusukela kongumongameli. Ilungelo loluntu yinto abangayaziyo ukuthi uyabukhuluma ngani. Bona bakwazi ukuthi abantu kufuze bebesabe, abantu kufuze behlale behlukunyeziwe. So mbona ngazathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi sithi kungatshintsha ngoba ayisiyonto entsha. Bababulela abantu kumnyaka ophelileyo ngawo ama-lockdown ukuthiwa kuvikela i-corona instead of ukuthi vikele corona kuthi hayi abantu bayavikelwa bephume bephilile. Uzathola ukuthi njalo nje kuba lezi dumbe eziphumayo ziphumayo emapholiseni kawusoze uzwe ukuthi amapholisa wona la kwenzile sokwenziweni.
Ekuvalweni kwelizwe kuqala uyatsho ukuthi kwahlukuluzwa abantu abaningi. Singakhangelela ukuthi kube lomahluko yini ku-lockdown yakathesi kumbe ukufa kosana lolu kuveza sobala uchuku oluzayo.
Kunzima ukuthi sithi kuzaba lontshintsho ngoba ayisiyo i-continuation ya-last year i-lockdown yangkhona. So njengoba kuthiwe i-30 days kuze sikhangelele i-violation yama-rights abantu eningi ngoba lakathi esanti ukuthi behlala ezindlini akulanto efakiweyo ngohulumende ukuthi abantu bazancediswa njani ukuze bephile ngoba ukucatshela umkhuhlane abantu bephuma ku-holiday edla imali ilizwe lifile. Ungakhulunywanga ngokuthi thina njengohulumende sizalincedisa njani ukuthi liphile akusebenzi akulama especially kona phe madorobheni ungakhangela amanzi abuya ngemva kwesikhathi. So mbona ngazathi into zethu zonke ziyenziwa kakwenziwa lokuyani ukuthi hayi lina abantu thina sizenza so njengohulumende lina lizenza so. Kodwa ekukhulumeni ngokwephulwa kwelungelo loluntu vele eZimbabwe akula nto okuthiwa ngamalungelo. EZimbabwe yi-military state, sibuswa ngamasosha, sibuswa ngoncindezelo, sibuswa ngekhomani.
UMnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Idale le High Court izolo likhulule umbalisi obepika okomnyaka lenyanga ezine ngemva kokufunyanwa elecala lokubangela udlakela kulandela ukuphatheka kwakhe kuhlelo lokutshengisela ababalisi bekhala ngeholo eliphansi nyakenye emashwingo. Umahloli ukhulule unkosikazi Shila Chiserimono ngemali yesibambiso ibheyili ezinkulungwane ezimbili. UChiserimono oyisiphathamandla senhlanganiso yababalisi yamaAugmented Rural Teachers Union of Zimbabwe uyasiphikisa isigwebo asethesiweyo kanye lokutholakala kwakhe elecala. Ukukhululwa kwakhe kutsho ukuthi uzaphikisa icala lakhe evela ngekhaya. Isiphathamandla se-Athuzi unkosazana Melissa Chingwanangwana uthi bajabulile kakhulu ngokukhululwa kwakhe.
Thina njengenhlanganiso ye-Athuzi siyajabula kakhulu ngokukhululwa kukaComrade Shila. Besivele singahlalisekanga kusukela ngelanga lapho aboshwa khona kuze kufike namuhla. Besingahlalanga phansi sizama ngazo zonke indlela ukuthi aphume. So ukuthi ukhululiwe kuyasijabulisa kakhulu ngoba inyathelo litshengisela ukuthi phambili ngalo kuzabe lempumela enhle ngoba vele uComrade Shila akalacala njengomuntu okade ekhalela iholo elingcono ekwenza ngoku thula. So kutshengisela ukuthi hayi phambili ngalo nxa sesibuyela njalo kuzaphuma into enhle. Emsajabula ukuthi hayi namhla uComrade Shila laye uyalala isemzini wakhe labantwabakhe ethabile naye ukuthi into ayenzayo uphumile kutshengisela ukuthi hayi kalacala. Kuyasijabulisa kakhulu lokho.
Ukubotshwa lokugwetshwa kwakhe ungathi kwaliphazamisa yini, kwalethusa yini njengababalisi ngendlela engenza lesabe ukutshengisela esikhathini esizayo?
Ukubotshwa kukaComrade Shila kwasethusa thina njengenhlanganiso. Mbona ngani labantu nje bayamangala ukuthi hayi umuntu wayevele ezenzela ekhalela ihole elingcono ekwenza ngokuthula. Kuyasethusa, kuyisenzo sesabe kakhulu thina omama ababalisi abangomama ngoba nxa sesicela ukuthi hayi uhulumende angezelele imali esikwenza ngokuthula asisakwazi ukuthi lathi bazasenza njengalokhu abakwenze uComrade Shila. Kodwa kunjalo akusoze kusenze ukuthi sisekele ube silokhe sikhalela ukuthi hayi sicela sihole lathi imali engcono. Okwesaba yikukhona kodwa indlala la ikhona. So ukuthi singabe silokhe sisithi hayi sisaba, sizaqhubeka kunjalo sisesaba kodwa silokhe sikhalela ukuthi uhulumende asilaleli.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana ngowenhlanganiso yababalisi iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezizama ukuphindela kwele South Africa lapho ezisebenza khona bezilokhu zikudwendwe lokudindisa amapasipoti emngceleni weBeit Bridge izolo. Abanye besithi sebelamalanga ambalwa belokhu bezama ukuchapha. Imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus i-curfew ibangela ukuvalwa kwemingcele okubikwa kungesinye sezizathu eziphuzisa uzulu. Ngenyanga edluleyo kulabantu abedlula ithumi lanhlanu ababhubhele emngceleni lo kucele lakwele South Africa ngemva kokuma kudwendwe okwamalanga bemelele ukuchapha besiya eZimbabwe ngekhefu lekhisimusi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso emela isizalwane zakwamanye amazwe kwele South Africa iAfrica Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Spanda.
Imbiko esiyithola ngeyokuthi kugcwele kakhulu eBeit Bridge. Kazi-ke njengoba sizwile ukuthi kune-lockdown, i-hard lockdown ezokwenzakala kwelaseZimbabwe, abantu bonke bayazama ukuthi bajike anduba kuvalwe-ke namhlanje kuvalwe ebusuku ukuze bachaphe ngakho sithola ukuthi kugcwele ngendlela emangaza kakhulu kanti futhi ngoba abantu bayesaba ukuthi okungenzeka nalapha eSouth Africa kuvalwe ukuthi abantu bangangeni ngakho abantu bajahile bagcwele kakhulu abanye sebeze besebenzisa indawo zokungena ezingekho emthethweni
njengenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe leze Africa jikelele lithini lina
njengenhlanganiso sibhekane nesimo esokuthi sibone lapho okwaphulwa khona amalungelo lomuntu kanti besibakhuthaza abantu ukuthi bangahambi kakhulu ngalesi sikhathi njengoba kunobunzima obukhulu kangaka kodwa laba abagcine behambile njengoba sibonile ngenyanga ephelileyo kuye kwashona abantu abaningi kakhulu bese sikuhlelo elokuthi sihambise uhulumeni owalapha eMzantsi Afrika enkantolo ngokushona kwabantu nokuvala kweborder kwasokusithi-ke kwashesha kwangathi kuyavuleka kodwa sisabheka ukuthi bonke laba abalahlekelwe izimpilo zabo masingatholi imininingwane yabo siphinde njalo sihambe enkantolo ngoba ukuvalwa kwamabhoda ikakhulukazi kwelase-South Africa ngo-10 kusafika ngo-4 ekuseni bekungayona into ebingumqondo ophusile ngoba bekusaziwa ukuthi abantu bazogcwala ekupheleni konyaka kodwa uhulumeni wavala amabhoda okwenza ukuthi abantu bahlale isikhathi eside kakhulu baze babulawe kushisa sibheke ukuthi sibone ukuthi isimo sizobanjani njengoba manje namabhoda bevalwa silinde ukuthi sibone ukuthi ma amabhoda engavalwanga ukuthi abantu bangaphenduki ngoba maye sevaliwe kuncane kakhulu okungenzeka ngoba ke umuntu ongangena ngokusemthethweni
ahamba njani amanani awe COVID-19 kona ngapha
amanani akakehli sibona lokhu esakhuphukile ngoba lokhu ehambela lapho kwinkulungwane ezilithumi nasikhombisa ezabantu abathola igciwane ngosuku kanti njalo namanani abashonayo aphakeme kuze kufike lapho kumakhulu amane okukhomba khona ukuthi isimo kasisihlanga lapho esimi khona kungenxa yale variant entsha kumbe lolu hlobo olusha lwe-COVID esiza ukuthi lubhebhetheka ngokushesha osokwenze nohulumeni we-South Africa aphakamise izinga lokuzama ukulungiselela ukuthi bathole i-vaccine le ukuthi bagome abantu bagomele wona lo mkhuhlane we-corona ngakho sithi asikaboni ushintsho ngoba unakhona abantu bengahambe endaweni akwazakala ukuthi ngesikhathi sekhisimusi abantu abaye bathola umkhuhlane bangakanani njalo bakepha akekho okwaziyo kungakho singakaboni inguquko ekuguleni kwabantu
Umnumzana Vuso Moses Banda ngomgcini sihlalo weAfrica Diaspora Forum. Abalimi emaphandleni bathi izulu elinele abalinengi kumaviki edluleyo libulale ezinye izilimo kodwa bathi balethemba lokuthola isivuno esithe xaxa nxa lezo ezavukayo zizavuthwa kuhle njalo lezulu line ngemfanelo. Uhulumende usexwayise abalimi ukuthi beqaphele imihogoyi esihlasele izilimo kwezinye izigaba. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezokulima umnumzana Thandeko Zintimkanhla.
Izulu laswelana kakhulu kwase kutota indawo ezingamahlabathi amabele aphenduka ababomvana ngenxa izulu leli eliningi kakhulu kodwa ke abanye hayi kube kusathembithembisa nje ukuthi hayi kungaqhubeka line engxenye abantu bangavuna okuyimhogoyile kodwa yi-armworm hayi mina ngokwami bengingakakuzwa kangako kodwa kangimangali njengoba sitsho ukuthi izulu lakhona lina lime inkotha inkulu lokhula emasimini ngenxa yokuthi belisina livalela abantu ukuthi bayehlawula kuhle kungenzakala ukuthi leyo mhogoyi ikhona endaweni ezithize ngingayibona kodwa-ke ezingadini zabanye abantu abakhona pa edolobheni lemaseleni aseduzane le dolobha
igcikwane le-COVID-19 leli aliphazamisi na inhlelo zokulima njalo abalimi bayenelisa yini ukuthola wonke abakufunayo lokuhamba-hamba bengabuzwa ngamapholisi ukuthi baya ngaphi kumbe betshelwa ukuthi abala mvumo yokuhamba
umthetho ke labo wona uthi indaba zokulima lalokhu okugejwayo imining kawumelanga kuthintwe zinhlelo lezi ezilockdown e-COVID-19. Kodwa ke kuba lukhuni kwesinye isikhathi ukuthi umuntu aphumelele njengomlimi. Okokuqala njengoba siqeda ukukhuluma xa usubona ihlasela amabele akho sokumele uzame ukuya ezitolo lezi ezithengisa leyo mithi yokufafaza ulala leyo mihogoyi. Yilo udubo lona lolu ngobana izilimo ziyaphila njengathi esihamba sedinga amaphilisi emakliniki emtholampilo. Bangakuphendukisa sibili kwesinye isikhathi balokuchukula umhalisa abanye abantu bakhona kabazwisisi xa ungathi wena uyadinga imithi yokulungisa izilimo zakho.
Umnumzana Thandeko Sintimkandla yingcwethi kwezokulima. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeZim Life ithi kulomcuphi we-CIO uThandfani Tedwell Chadomono obotshwe ngemva kokudubula umbhobho wakhe ohlobo lwe-AK ethakazelela umnyaka omutsha. Umsolwa uvikwa wayebheme imbanje. Iphephandaba le-Chronicle lithi isidumbu sowesilisa owatshelela wawela kudonga Victoria Falls ngelanga le-New Year. Umnumzana Roy Dikinya size zakhutsha kulolu donga izolo. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani balaleli abahle, ngiyokhuluma uGibson Mpofu ngisebubi kuwathi 17 emambuweni. Ngithatha ukusho lokhu ukuthi hayi indaba kamakhuphe lomozora iyize midlalo nje badlaliswa iZanu-PF, akula nto abazayenza. Sizahamba phambili thina le alliance sithi chamisa hamba lawe.
Hello Mashwasitra 7 Ntunga labo Gipsi labo Sithandekile labo Jonka nje hayi kula lonke ngiyakhonza bafoti. Lalelani la yazi bafoti kunenkinga lapha ngendaba yale coronavirus. Yabona indlela esisenziwa amaphoyisa behlangene nje nabo sobhuku. Usungazi uthi mbe mhlawumbe thina abantu ithe sinecala uyazwa ukuthi ahambe otha incwadi kusobhuku. Kanti incwadi iyevikela icorona na. Phela lobo uyiphethe incwadi kasobhuku njalo mawuziyathatha leyo ncwadi kufanele ukhoge. Hayi lingasethwesi icala lecorona njalo lingalilathi linalisanani lokuthi kuqedwe leli gciwane. Siyezwa yewe i-social distancing lokuthi sifake amamaski lawa hehehe amamaski. Kodwa ke into engiphatha kabi ukuthi ahambe othatha incwadi lobo uyiphethe incwadi lobo uyibuthutha mpela abantu bebadala kangaka besenza ubuthutho bonke nje omongameli kungakhathalekile ukuthi ubani. Sikhombisa ubuphukuphuku aselelizwe lakithi lifile linje ake lisebenzisa ubuhlakani mpela. Hayi ngiseplumtra ngifuna ukuzisho ngegama ngoba ngiyasazi isimo sangapha eZimbabwe kodwa ke ngiseplumtra mpela. Hayi asiyithandi phela thina lento.
Salubonani kustudio 7 ninjani? Igama uSmayeto Manyenyezo. Hayi siyancenga madoda sisekhaya eZimbabwe. Eyi lockdown ivaliwe lapha ayayayaya. Eyi sesizwile lokuqala sizama ukuthi edrobheni bazivala amapolisa angabhalanga mna ngathi abantu ekhaya baphila kanjani. Eyi kunzima ekhaya madoda kunzima. Siyale emkhuhlane ikhona kodwa lokho kwenziwa ngamasosha lamapolisa eZimbabwe hayi kunzima kakhulu. Sekhaya njengamanje mphila sekhaya kunzima. Madoda uzuyahamba emadakeni ezifuyeni egangeni ngemoto ngantuzi ulahlekile udinga indlela kadeni uzama ukubalekela amaphoyisa. Hayi into enziwa ngamaphoyisa ekhala amasosha. Hayi nangazi nto yokuthi vele sibuswa i-army lapha eZimbabwe. Aloke kuthwala nzima madoda kuthwala nzima basazi. Hayi angathi kuyalamula abantu. Siyabonga Studio 7. Hayi kunzima ekhaya.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso International Organization for Migration ithi abantu abadinga ubuphephele kwele Bosnia basebunzimene ngoba iziphathamandla zakulelo lizwe zikhanya zingabanaki. Umanyano we-United Nations uthi kuleziphephele ezingamakhulu ayisishiyankalombili ezivalekele impi kwele Ethiopia ezifike kwele Sudan kusukela mhlaka 1 kulinyanga. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Uzulu weGeorgia uvotile izolo kukhetho lokudinga abameli besigaba lesi ababili kudalele Senate. Abaphethe izikhundla lezi ngabe bandla lama-Republicans uSenator David Perdue loSenator Kelly Loeffler. Sisiya emoyeni abancedisana lababili laba bengabe bandla lama-Democrats uMnumzana Raphael Warnock loMnumzana John Ossoff bebekokhela ngesilinganiso esincane. Ukhetho lolu luqakathekile ngoba yilo oluzaphawula ukuthi yiliphi ibandla elikhokhelayo kudalele Senate. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas uMnumzana Gary Twala Jackson ukuthi ubona izala nkomo ni.
Lapha kunzima uMnumzana Nkomo zindala zombili nguthiki lobhanqa kodwa ke sinanzelele ukuthi ngendlela abantu okade bekhangelele ngakhona impumela yokhetho ngibona ngathi laba abasekela uMnumzana uTrump leqembu lakhe ngibona ngathi sekusobala kubo ukuthi kuzabanzima ukuthi baphumelele kuzifiso zabo. Ngakho ngibona ngathi bazadeda abantu baye emhlambini wangapha kuma-Democrats.
Lubana ama-Republicans ethe anqoba aqhubeka elawula ebusa edalele parlamente ubona lokhu kusiba lomthelela bani kumbuso kamongameli Joe Biden njalo nxa kuyikuthi ama-Democrats yiwo anqobileyo ubona kumphathisa njani yena uBiden ikundlela abusa ngayo le njongo yakhe.
Xa ungabe ukhetho selenziwe baphumelela ama-Republicans kube yibo abathatha isenate ngibona ngathi kuzaba nzima laphana ephalamende kuza sihlala kulo mhlangano wamazokoza sibili ngoba usazi ukuthi inyeleza kuthiwa ngamazokoza nxa zite emhlanganweni waziyo kuselaphana zibanga umsindo kanjani kungezwana ngoba ngibona ngathi bayakuthanda kakhulu ukuhlala kungathi kule mpikiswano okungaphikiswa nakhona ngokuhloniphana njalo langokuzwana kukanti yebo siyakuvumela ukuthi kulungile ukuthi abantu bangazwani kodwa enkulumeni yabo yokuphikisana kube lokuhlonipha njalo baqakathekise ukuqhubela ilizwe laseAmerika phambili kodwa ngake nxa ngabe bathe bangaphumeleli kwaphumelela-ke ama-Democrats mbona ngathi mina umbuso kababa uBiden hayi uzabe ungathi ungconywana sibili uzakathi abe labantu abangathi bamgombolozele abazwana naye njalo abavumelanayo ngokuqhubela ilizwe phambili.
UMnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamatshumi amathathu lane 34 nge-COVID-19 izolo kwathi abangu-1365 bafunyanwa belomkhuhlane lo. Kubhubhe usana ngemva kokutshaywa lipolisa ebelichitha abantu ekade besesilindweni samabhasi eHarare. bekuloke kulokuxokozela eBeitbridge izolo izizalwane seZimbabwe sizama ukubuyela kwele South Africa. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na sibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.